kakukho okuhle engakukhumbula ngakho ngoba esasivumelene kikho kuma negotiations aletha i-government of national unity yona leyo. Okunye okuqakathekileyo kwakuyukuthi ilizwe lidabuke phakathi ngenxa yezenzo zabo ezezana u-PF ezokuncindezela abanye abantu ikakhulu ukubulala abantu ngesikhathi sombhuqazi eGugurahundi. Uzananzelela ukuthi ngingomunye umuntu owasukumela phambili ukuthi silungise indaba le eGugurahundi abantu bavuma amacala abo. Siye ebantwini ukuthi manje abantu bathi ukuthi bafuna kwenziweni ngakhona khona lokhu ukuthi abantu babulawa nje bengenacala. Mina engakukhuluma kathezi ukuthi ngazama nje ukuthi iqalise ukukhuluma nabantu ngakhona lokhu ngaphosa ukubona nezidokisini ngokubotshwa. Angizange futhi ngibuye ngihlale phansi laye umgabe phezu komsebenzi esasivumelene wona. Kwaze kwaphela i-2013. So kakukho nje okuhle emhlabeni ngathi ngikukhombe ukuthi umgabe angaba wayemuhle ngakho engakubonanga ngalesi sikhathi, mina ngangimele ukuthi ngisebenza laye ngoba kanti ehofisini yakhe, i-president's office. Anzange vele ngimbone okwamehle ehofisini ukuthi ngesikhulume ngokuthi wena njengominister ongabuya kwenza ambuse njengo-president. Akuzange kwenzakale ngaphandle kokuthi nje sahlangane eFramachineni. Sisiye eMozambique silanda umhlangano we-SADC Heads of State. Wangikhulumisa wathi yebo mdlalami ngathi yebo kwaphelela khona lapho. And I'm very happy angikhwela ukuthi kwaphelela khona lapho. Awuzange kube lolutho oluhle okungavela emntweni kaMgabi. Ngathemba ukuthi akade ngicabanga ukuthi ungusathane ngakho yikho ayikho khona. Nakathethi sesifile ngithemba ukuthi ufe enjalo efela ebubini.
Imbali yakhe ingaba lomthelela yini kokwenzakala kusasa?
Akula mehluko okwenzayo ukutshona kukaMgabi. Ngoba ukuthi lapha futhi kunanzelela ukuthi akuchile ngemuva esingathi ngesikhiwa ilegacy. Singathi thina ilifa alichiyele abantu bakithi yelenzondano phakathi kwabantu bemathebeleni labantu bemashonaleni over izenzo zakhe lalowo busayo kathesi. Yikho kusho ukuthi laba abaseleyo njengoba yena wadla ukuthi into le eyokubulala abantu emathebeleni ilungiswe abantu kukhulunywe. Into esisele nje ukuthi abantu abakwenzayo khona ukubaboshe ngoba imizamo esayenzayo ukuthi singakuqeda khona lokhu singabantu baleli lizwe. So kusobala ukuthi thina sithi sizimisele ukuthi sixolelane kuhlale kuhle abantu baqhubekele phambili ngempilo ikhonileyo. Bona bacabanga ukuthi abantu labo bayahlanya kuloza kuxolela ngoba into esayenzayo evele ifanele. Njengoba nizomunye ephutha njengobutshwala besigubhu ukuthi abantu bemathebeleni ayasibo bantu beZimbabwe. Ukuhlanya khona lokhu ilifa alithole kumgabe imfundiso embi kakhulu eyenzondano eyokuzondana kwabantu engathi mina yinto eqakathekileyo kabe ukuthi abantu emathebeleni sivambe ukuthi akula lutho abantu bakithi abangakhalela kweli lizwe eleZimbabwe elibuswa yiZANU-P F.
Elizweni ke kuyini akuchiyele ilizwe?
Akuchiyele nje lidubo, ukudubeka kokudubeka kwabantu ukuthi abantu kabadli. Abantwana kabafundi kuhle, kakugqokwa, kakuhanjwa, kuyadutshekwa, kakulamsebenzi. So ungazibalisa indubo zonke nje esike sazibona since 1980 ukuthi namhlanje sezihlangene khona lapha kumnyaka 2019 udubo loluya phambili. Yikho kakulanto nje singayicabanga ukuthi njengoba nesefile mhlawumbe kuza kuthi kusasa abantu babe lempilo engcono. Kakukho ngoba lo muntu singathi yindodana yakhe ufundise nguye, ukhulele ngaphansi kophiko lwakhe. Ule nkolo kaRobert Mugabe enzondano and inkolo yobusela ekutshontshela i-state ukuthi umnotho welizwe udilike.